Idale leSenate kweleMelika likhangelwe ukuthi lizaqala kusasa ukulungiselela ukuthonisa amacala ethethwa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump okuthiwa wajojozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale leCongress mhla 6 Zibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli olwenziwa nyakenye ngoLwezi. Idale leli lithi uTrump wazama njalo ukuguqula impumela yokhetho ngokuqamba amanga ukuthi ukhetho lolu lwebiwa ngowamnqobayo uMnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lamademocrats. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa. Kukhangelwe ukuthi abakubandla lamademocrats edale leSenate bazaqala ukukhuluma edaleni leli belandelwa ngabavikela uTrump abathi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Abalandela udaba lolu abanjengonkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika bathi kukhanya engani abakubandla lama-Republicans ngoba soze bavotela ukuba uTrump wephula imithetho yelizwe loba nje kusaziwa ukuthi wenzani.
Kusobala ukuthi ama-Republicans abamdefendayo yathe sabahlele emlweli impeachment ngakaqali ngaba soze bavotele vote ndawonye lama-Democrats ukuthi ayimpeachwe. Loba nje kuyinto enhle enika abantu abasezikhundleni ukuthi labakho ngaphezu komthetho. Lapha ikhanya ngani ngaphandle kube lenimpumela umbe utshintsho okumangalisayo. Kuzasala nje u-former President Trump elwo-former President Trump. Ngibona ngathi futhi impeachment lena ingedlula ama-Republicans bavotele ukuthi angayimpeachwa. Uzakwenza umsindo omkhulu kakhulu ukuthi vele bekungamanga vele ukuthi bayanzonda. Kodwa ukuzasala phezu kweziso lakhe ukuthi uzaba nguye yedwa elizweni lase-America ukuba ngu-president oyimpeachwa kabili. Uzasala kusebizweni lakhe. Enye indaba bebefuna ukuyinquma yokuthi nxa impeachment liyana baza impeach ukuthi angaphindi futhi ukuthi abe lesikhundla ku-politics esimnika ukuthi angaba ngu-president kumbe esinye esimnika amandla angaphezulu. Lokho futhi kangikubona ukuthi kuzaphumelela njengomuntu ofunayo ukuthi arane futhi ngo-2024. Lokuthi ama-Republicans nxabele ube nesaba nemqhuqa uzakuphuma nje kungela lutho kungela mpumela.
UMnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kwele Melika odabuka eZimbabwe uyakulandela okwenzakala kwele Melika.
Siyananzela ukuthi khona manje ama-Republican lama-Democrat ku-Senate ayi-50-50. Ama-Democrat engafaka u-VP uKamala Harris onguye umkhokheli we-Senate bathola i-51. Kodwa ukubana be-impeache uTrump kuzamele bethole i-supermajority. I-supermajority leyo iyi-2/3. So lokhu kutsho ukuthi kuzamela bethole ama-Republican afika 17 azavota lama-Democrat ukuthi bekhonvite uTrump.
UTrump ngumongameli wakuqala kwele Melika ukuba athoniswe amacala edale leSenate kabili phansi kwalokho okubizwa ngesilungu ngokuthi impeachment. Abanye abake bathoniswa kudale leli nguMnumzana Andrew Johnson ngomnyaka ka-1868 loMnumzana Bill Clinton ngomnyaka ka-1998. Ababili laba batholakala bengelamacala.